asivumelane ngendlela ukhetho uhambe ngalo kusukela lapho qala sele khona kuze kube sibangene ephikiswa namhlanje. Lokhu mthembu yakwazi mnewethu ukuthi bese kukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hayi ukhetho lohambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambaniseka ababizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ongakhani, kwakule fazi sakamadesi incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesezo zebafika esigabeni soku-introducer soku-announce ama-results angamanga. So yikhona ke sikhona ngathi ukuthi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa yiye onqobileyo kulelu khetho, njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Lizayethula impumela le njengokhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esithi silayo impumela le izakhipha ngesikhathi esiqondileyo. Basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhipho hloka kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho akusikho qiniso. Sokuthilama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola nokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa izami kulohlenhlanganiswa ngokomthetho wokuba yifazi ade hambi chaya abantu ivarasa abantu. Yiyo ke le kwezinye indawo lapho esizothi bona bachaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani. Kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi bukhona khuluma nsenze nje inhlanganiso yezeki ibhizi kufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke ubhala ama-V11 bezama ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni befaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamsokizeke.